baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le tshana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 3 kunhlolanja 2019 nguntungamili inkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Imfa ezingaka zabantu abangenacala, abantu abangaphathanga isikhali, abantu abakhalela nje ukuphila, ukuthi kuphilwe ezweni kube mnandi, bathuthule ngezibhamu, babulawe ngezinhlamvu kube kanje. Isibonakaliso nje sokuthi umbuso wakhona usezandleni zabantu abanjani.
Inani labantu asebefile ngemva kokudutshulwa lokutshaywa ngamasotsha lamapholisa selifike kuchumi elilodwa lasithupha 16.
Okwenzakala ukuthi ngokuya vele isinkwa babe ngani babesiphuze besifake uprize nale esithethe sithupha ekuqaleni lapha ngoba babekhala ngokuthi uhulumeni kabaniki foreign currency.
Intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.40 yaya ku-$2.50. Ngakolunye uhlangothi amafutha ezimota lawo seqalisile ukusilela elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yabo dokotela abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi inani labantu asebefile ngemva kokudutshulwa lokutshaywa ngamasotsha lamapholisa selifike kuchumi lasithupha 16. Inhlanganiso le ithi njalo kulenani elifanayo labesifazana abadlwenguliweyo. Abadutshulwe balimala bona bangamachumi ayisishiyagalombili lanye 81. Ababotshiweyo phezu kokutshengisela okwaqoqwa iZCTU kanye lodlakela olwaqhamuka ngaleso sikhathi bafika phose kukhulu 863. Imbiko le iza ngesikhathi umsekeli kamabhalane weMelika ubona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe aseAfrika, umnumzana Tiboneki esithi eleMelika liphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo uthi uchuku lolu kumele luphele njalo abakhahlameza uzulu labo babotshwe. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macapulana.
Kuyisibonakaliso baba sokuphuhluluka ukubola lokudilika kombuso othando, kombuso welungelo, lombuso wenkululeko. Okunjengokuthi iningi labantu bakithi abashaya inkonzo, bashaya impululu ukuthi umgabe sesimkhiphile iZimbabwe is open for business. Sebeza kubona ukuthi ayikhona ivaliwe-ke namhlanje iZimbabwe ngoba na imfa ezingaka zabantu abangenacala, abantu abangaphathanga isikhali, abantu abakhalela nje ukuphila, ukuthi kuphilwe ezweni kube mnandi, badutshulwe ngezibhamu, babulawe ngezinhlamvu kube kanje. Isibonakaliso nje sokuthi umbuso wakhona usezandleni zabantu abanjani, abavela kuphi, abaqondene emhlabeni. Kubuhlungu baba.
Kahle kahle kuzaphetha ngani kuyinto lokho Macapulana njengoba iSADC le African Union zikhanya zingafuni ukungenela kudaba lweZimbabwe.
Thina abahlaziya ezembangazwe emhlabeni wonke jikelele singakutshela ukuthi baba ungabona kunje, kuqhubeka kunje, labo makhelwane bengathi babheke eceleni bashaya indiva kodwa umumo usiya ujula usiya phambili ngokonakala. Okugcinakala kwenzekile impi yomdeni esingathi thina yi-civil war, okuthi kukhona abanye phakathi kweZimbabwe labo abaphethe izikhali abaza kuthi ayi le nto asiyifuni kayine, bese kuphikiswana lalabo abathi kayiqhubekele phambili kuqhatshane kube lempi njalo. Kumbebo zonezi zikhinyi eziwisayo ezingelanembeza ezingelamusa zicabane zona zodwa, kugcine kufakelwana amatshesi, kudutshulwana, kubulawana, ukukhanya ngathi yiso isiphetho siyakuso ubunyama lobu obuphambi kwamaZimbabwe yibumnyama bemadabu kakusa umsindo lo khona ngumsindo wengungu ekhalela ukudabuka ngeke kuqhubeka abantu benkosi abantu bakamdali bephila kanje ngaphansi kwembuso wesandlesi nje kube njalo kuyalunga kuphela inanga lizaphuma
umnumzana Tinizulu Macaphulana yincwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eJohannesburg kwele South Africa. Intengo yesinkwa isikhwelile isuka ku-$1.40 yaya ku-$2.50 okuyinto echiye abantu abaningi bekhala. Inhlanganiso yabosomabhizimusi abapheka isinkwa e-Bakers Association of Zimbabwe ithi ukukhwela kwentengo yesinkwa lokhu kubangelwe ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kanye lokunye okunengi okushiyeneyo abakusebenzisayo ekuphekeni isinkwa. Ngakolunye uhlangothi, amafutha ezimota seqalisile ukusilela njalo elizweni ikakhulu edolobheni leHarare kanye lakoBulawayo, lapho okutshone kule ndwendwe zezimota ezinde emagalajini izolo lanamuhla. Udubo lolu luke lwadlanga ngamandla esikhathini esedluleyo kodwa lusuke lwabanganeno kuviki ephelileyo. Sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yesinkwa.
Okwenzakala ukuthi ngokuya vele isinkwa babengani babesiphuze kubesifake uprize nale esikhathi esiyi-$2.50 ekuqaleni lapha ngoba babekhala ngokuthi uhulumende kabaniki i-foreign currency. I think ngokubona wami okwenzakalayo ukuthi ama-allocations la foreign currency avela uhulumende akabuyi ngesikhathi because okwayenza ukuthi bebesiyadinga i-foreign currency kweziye indawo. So kunzima umuntu baphumele egcekeni umuntu bathi kubona intengo ikhweza ukuthi abatholi i-foreign currency ngoba bayayithola kodwa bengayitholi ngesikhathi abayikhangeleleyo. Bayagcatsha ngamafutha ukuthi amafutha akhwelile.
Ukukhwela kwentengo yesinkwa lokhu kutshoni empilweni kaZulu obevele ethwele nzima.
Ngingakhangela okuthiwe ngumthuli o-minister obekhulumbile ngaphambilini ukuthi austerity for prosperity. Okukhwela kwezinto lokhu bekukhangelelwe ukuthi kuyenzakala kuqala umnyaka and kuzazikayisika ukuthi isinkwa ekufika yiso sizaphiwe ekhwela. Ngingakhangela i-basket of those first 14 or 15 basic products zizakhwela in the next 2 months. As they try to match the rate of the US dollar ngoba ngabakwazi kubana silakho lokho esikuthi the bond i-1 to 1 US dollar yikufanisela lokho okwenzakala siko 1 to 1 kule rate esithi i-trading rate ye Old Mutual over the second lele ukuthi atesi between 3.5 and 4, so prices will always follow that rate.
Amafutha ezimota wona atshone esilela bekulendwendwe izolo namhlanje kumi njani?
Hayi, indwendwe ziloku ezikhona loba zizifintshane kodwa zikayethusi ngoba ungayithi ungama uyayithola ikakhulu koBulawayo lapha edorobheni. Indwendwe zona zesezijayele ezeziveze zikhona amaziko nalawo ukuthi kuyakule moto eziyi-10-15 phambi kwakho uyayithola ishure.
Nxa bekhuluma abamagalaji bathi inkinga ingaphi?
Bona bebekhala ngokuthi i-delivery iyaphuza le-fuel so ebafica sebephele dudu yikho kubahluphayo. So bengakwazi ukuthi i-delivery kubana bona babebhadalile kumbe babengabhadalanga abakahulumente nxaqhayela into ze-foreign currency.
Umnotho ungaqhubeka uhamba ngalindlela Shoko, inyanga isiyaphela ubona simi ngaphi njani njalo njengelizwe?
Umnotho le ule-challenge kabili. Ungagala esithi ngama-macro fundamentals from a micro level, there's a shift that is very positive. But to the ordinary man, there's a very big challenge.
Umnumzana Reggie Shoko, yincwethi kwezenotho, sixoxela ekoBulawayo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe lamhla kuhlelo sesibuyela ke gobulawayo ngo-2 ziyathunqa sixoxa lo mnumzana uthondela ishoko mayelana lo mkankaso wakhe the cleanup bulawayo campaign wona ole njongo yokukhuthaza uzulu ukuthi adobhe ingcekeza umkankaso lo usefikile ku-day 700 ontanga 700 yeshu masambeni kuye siyezo okuningi eshoko ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha mnumzana unjani
hayi ngiyaphila ngiyabonga lokungu-invita kuhlelo lenileli
day 700 mnumzana usifikile amhlophe budonga
hayi siyabonga kakhulu lapho siyajabula kakhulu ngoba sesifike 700 days besingakhanyeleli ukuthi sizafika leli langa kodwa hayi siyajabula sibili
njengoba selifikile ku-day 700 liyenza umkankaso lo ubona ngani utshintsho soluyabulakala na kobulawayo
utshintsho solukhona oluningi ngoba sathi siqalisa thina idolobha lethu abantu abaningi kade bengazwisisi ukuthi ingcekeza ayiphathi kuhle phansi so kathe sesifike ku-700 sesibona ukuthi abantu abaningi sebe benefite kakhulu lo mkakaso wethu abantu abasalahlizi phansi sesithola abantu abaningi ababuya besijoyina sesithola abantu abaningi ababuya besinika i-advice ngikhuluma kanje kulabantu ama-recyclers asesitshela ukuthi hhayi nxa yenza i-program yenu every day lisi-invite lathi sibuye sizocollect-a amaphepha a-recyclwayo imbhodlela ezi-recyclwayo lakho futhi lathi sesifundisa abantu endaweni esiyabe senza amathina ukuthi enye ingcekeza ayisongcekezela yakwanisa ukuthi ilisensi ukuthi lani nithole imali
Thonde uke wangitshela ukuthi likhangelela ukwenza umkankaso lo emadolobheni atshiyeneyo seliqalile na ukwenza khonokho
ye ngathi sokule kudisemba sayiqalisa ezi-4 sahamba sake sasebenza namanye ama-youth sawafundisa ukuthi bafundise abanye babo ukuthi bengalahlizi phansi bedobhe amaphepha kufakwe emabhini vic-4 sesike safika ngikhuluma kanje sesinxusiwe eluphane sesinxusiwe emutare sesinxusiwe laseharare so sisadinga isikhathi ukuthi lathi sibone ukuthi singahamba nini sencedisa abanye ukuthi lawo beqalisa umkankaso lo ukuthi ibe yinto ezaspreada not only lapha kobulawayo not only lapha ezimbabwe sifuna ukuthi kuspreade even beyond Africa
umkankaso wakho owe-clean up campaign uyahambelana kanye ngomkankaso kahulumende wona owenzakala kanye ngenyanga i-national clean up campaign ngombono wakho uthi imkankaso efana ngalena iqakathekile okungakanani
lathi sajabula kakhulu sisizwa uhulumende esithi sekule national clean up day ngoba lakho kwabalula ukuthi nxa sitshela abantu nomkankaso wethu bezwisise ukuthi hayi khangelani lakho kuvela kuhulumende into esiyenzayo inhle lani lilalele so sajabula ngoba uhulumende sele wonke umuntu ukuthi laye once a month every first Friday wonke umuntu yenza i-cleanup for 2 hours so liyasincedisa kakhulu
njengoba umkankaso usaqhubekela phambili liyakhuthaza na abanye abontanga abaphila endaweni ezijiyeneyo ukuthi labo baqale ama-cleanup campaign abo
ye kulo munye ubhudi wethu u-Jim Justus Nyam ose-Nairobi e-Kenya ube sinxusa naye eKenya ukuthi lathi siyehamba siyeba-educator lokubafundisa ukuthi lawo beqalise lawo umkhankaso wabo ngani so ngiyathaba ngoba nxa umkhankaso sukhangelwa ngamanye amazwe akhatshane njengeKenya lathi siyabona ukuthi hhayi sibili uhamba phambili kuhle
zulukandaba limzwile umnumzana uthonde rayishoko thonde siyabonga ngokungena kuhlelo lwabatsha mnumzana
hayi ngiyabonga libe nelangelihle
+263 772 378 096 yoni nombolo yabo mthwakazi omuhle bathinteni kuwhatsapp hayi isikhathi du kwanele kwalamuhla abafisa ukuxoxisana nangami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3 asidibaneni kuhlelo lwabatsha uhlelo the connection lilami umike hobe ngolwesibili kusukisela ngo-8 kusiyafika ku-9 p.m Zulukandaba. Bye bye.
Siyabonga Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Senana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siqhubekela phambili ngodaba lomendo lokuthi laba bafuna ukuthatha kumele benzeni ye lamhla ke silo nkosazana Sandra Ndlovu lo baba u Richard Moyo umfundisi Mandlovu kunjani mama
Ngiyaphila njani baba Dube
Siphile kakhulu baba Moyo injani impilo
Awangikhona kunjani baba Dube
Hayi siphile kakhulu Yes ngase ngawe Mandlovu kwenziwa kuyini ukuthi abantu nabo basathole umendo kulezi zonke
Abantu akusathembakalanga abantu sebegcola ukudlala ikakhulu abantu bathatha umendo bawenza ibhizinisi ukuthi umuntu ngabonambo umuntu abe efuna ukuthi engamthatha le mali lamazi nabobaba labesejabo ufuna ukuthi umuntu abe asakwanisa ukuthi basupport imuli ngendlela eyiyebe funa umama lazisebenzile yikho kuyenza umendo iqine ingasahambi ngendlela eyiyo
ye wathi sizubaba umoya
ya inde ekhona amalanga la esiphila kulo inkinga ekhona kunabantu kunamadoda nabantu besifazana khulukhulu kunabomama abomama baningi umtshato bayawufuna uthola ukuthi mhlawumbe uthola uhlangana enye indoda inamehlo emehlo amaningi uthola ukuthi mahlala nomfazi lo kusasa nalo iyo yinto yenza ukuthi namhlanje sima ubona abantu bakhona kuzama zonke izindlela ukuthi bakhona ukuthi bashade mara the most abantu baningi abasathembekali kuhlala khona emadrobheni bomama nabo abasafuna ukushada wawafuna ukuthi bahlale lapha nalapha 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 amadoda futhi la ayenza futhi khonoko abantu abasafuna ukuhlonipha abasafuna ukuhloniphana
nxase sikhangela ke udaba lolumandlovu pho ke ukuthi kulungiswe abantu begcina bethola imitshado eyiyo kuvele kumele kwenziweni
uze umtshado ube ngcono ikakhulu omama thina abantu abomama kumele sibe nenhliziyo ibe nokubekezela ubaba ngaze ayenzini ma umuntu ongumama kumele ufunde ukubekezela uhloniphe uzehlise phambi komkakho uhloniphe labazali babo ikakhulu thina abantu abangomama umuntu engathola umuntu ongubaba sefunta asapport imuli yakhe akhohlwe ukuthi lakibo baba lapho endike khona kunabazali bafuna ukudla so ezizinto ezenza imendo layo ingacaci
kodwa-ke khonokho-ke okukhulumayo-ke nxa singakhangela ukuthi nxa evele umuntu edinga ukuthi ayende kumbe athathe kumele ayengaphi ukuthi akuthole khonokho akudinga Mandlovu
kumele uthathe umuntu omazi ukuthi lesikhathi esikwabona ubuze ukuthi umuntu lo ukhule ulobuntu bani ukhule njani uphila yiphimpilo hayi khona ukuhlangana lo muntu ongamazi ubuntu umthathe mhlangane naye lamhla 3 days enhlala lonke angeke lakho umuzi kumele libe lesikhathi hhayi into zesimanjemanje azifuneki emtshadeni
ye baba Moyo izinto zesimanjemanje lezi yizo zihluphayo akunjalo baba ngamafutshane sibili
yizo inkinga enkulu yenza kauthi namhlanje imendo ingabi khona kunabantu baningi ngendo yokuthi namhlanje uthola ukuthi mhlawumbe omunye umuntu mabahlangana namhlanje even etaxini bagcina basesendawo eyi-1 bahlala bonke bayenza amahlalisane kuba nezinkinga ziningi and futhi enye into amadoda amaningi ayakhohlisa abantu besifazana mambona uyomthembisa ukuthi ma wanginikeza ingane ngizokulobola and umfazi bagcina bayenza njalo ekugcineni uyobaleka amuyekele anjalo so izinto eziyenzeka kakhulu lapha nyamhlanje mara into ekhona kunala bafuna ukuchada ma umuntu wazinikela ma umuntu wazimisela or wafunisisa ukuthi umuntu oright ngakhohlela naye ngumuphi indoda uzoyithola or umfazi omuhle uzomthola ayikuthi ukusheshe nithi ukuthi abantu banyamhlanje bayangena kuzinto ezimbi bahlangana abafazi lapho bahlangana amadula lapho and ekugcineni bagcina ngibo bazokhala
ye singathi gqiba khonapho-ke Mandlovu
ya ngathi ikakhulu abantu nabangomama yithi kumele sizinakekele
abafazi abaningi izigebengu abobabaningi izigebengu uthola ukuthi omunye uyizifunela imali yomuntu and ekugcineni uyokugcina siyobaleka
lo ngubaba uRichard Moyo ukhula ngale kule South Africa besikhuluma njalo lo nkosazana Sandra Ndlovu incwadi kwezamasiko esintu ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo waluvalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo ugibs tube lilani
amanyama sina masiva yawagcina masiva
wawusenziwe
wawusenziwe manje
sina masiva
wawusenziwe
sibongeke ijaheli dala ugibs tube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Zogu isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba bagcinakele endaweni zonke abakizo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje siyabuyela njalo kumbhalo wabaseRoma usahluko 8 undima ngo 26 ithi yona ngoba siyazi ukuthi konke kusebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu lababizwe ngokwenhloso yakhe. Sithola umpostoli Paul uyaloba uloba encwadini yabaseRoma ikhuluma ngokuthi kakusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Mayese esandulela evula isahluko sakhe usahluko 8 uthena ngoba kakusekho kulahlwa kulabo abakuKristu Jesu aqhubeke ngendaba yakhe engithandayo yile abesethi yena ngoba siyazi ukuthi konke kusebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Ngithanda ukuthi ke ngithi mntakababa konke okungabe kusenzakala empilweni yakho abanye lingabe sidlula ekuhlekweni abanye sidlula ekulingweni abanye sidlula ekulahlekelweni abanye sidlula ekuboshweni sidlula ekujeziselweni besiqambela amanga besingcolisa besenza lokhu bekhuluma kabi ngawo abantu bekuhleba. Zwana mntakababa ungabanaki lithi iBhayibheli izwi lenkosi ngoba siyazi ukuthi konke kusebenzele ebuhleni noma ngokumnandi yazi ukuthi konke kusebenzele ebuhleni noma kungabe kuyibuhlungu odlula kibo yazi lokhu ukuthi busebenzele ebuhleni. Khumbula ukuthi uJosefa nxa engaba bembamba abafowabo bembopha bemphosele emgodini akwakungemnandi kwakungemnandi bebeza obafowabo boLevi bemkhipha laboRubeni bemkhipha emgodini bemthengisela amaMidiyana kwakungemnandi. Khumbula ukuthi uJosefa amaMidiyana bemthengisa endlini kaPotifa eyisiqili kwakungemnandi kwakungemnandi uJosefa eseboshiwe emva kokube yalile ukulala lomkaPotifa kwakungemnandi kwakungemnandi uJosefa esejele eboshiwe bemgconile bamenzela amacala bamesulela udaka kwakungemnandi. Zwana kodwa mntakababa indaba ezimnandi yikuthi uJosefa ephakathi kwejele lithi iBhayibheli waphuma enkantolo waya kuba sephalasi ngoba konke kusebenzele ebuhleni. Alubana kabengamthathanga abafowabo bamthengisela amaMidiyani wayengasoze ayefika ekuthi abe ngugovernor weGibhithe. Cabanga ukuthi alubana uNebukadneza akathumbanga uDaniel Shadrach loMeshach loAbednego babeza kubonela ngapi oDaniel ukubusa. Khumbula ukuthi alubana uJesu uqobo lwakhe kabambophanga bamshaya bambophela bambethela esiphambanweni wayeza lithola ngapi igama elithi iBhayibheli kwaba sePhilip 2 wangokuba wazehlisa wazithoba kwaze kwaba sekufeni ngisho ukufa kwesiphambano. UNkulunkulu wasemnikeza igama eliphezu kwawo wonke amagama. Ngithanda ukukhuthaza ukuthi entweni ezidlula phakathi kwezigigaba mthande uNkulunkulu unganyikinyeki. Mabe kuhlasela bekuhleka umthande kakhulu, mayizinkinga zisiza zivela umthande kakhulu ngoba konke kusebenzele ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Baba yonamandla wonke siyabonga izwi lakho elinamandla njalo eliphilayo. Siyazi ukuthi konke sidlula kikho kusebenzele ebuhleni kulabo abakuthandayo. babona amandla wonke duduza ngalo baba siyabonga usiduduza ngalo kusiqinisa ukuba sikwazi ukuthi wena ulemcabango emihle ngakho konke okwenzakala empilweni zethu busisa bonke abalaleleyo ubusise nabo phathi bohlelo ngegama lenkosi uJesu amen
amen mfundisi bekukuhle kuba lawe kuhlelo lo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Isibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi sisigqibeke ezakusihlwa ngokukhangela impumela yemidlalo ye-English Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Manchester United 1, Leicester City 0. Umdlalo phakathi kweManchester City United oqhubekayo sikhuluma nje leArsenal yakhoqela iMan City nge 3-1 isa ku disappoint uThembile Arsenal. Umfoka Molo beku Mozilo Thuli ehlabela kamnandi ingoma yokholo esithi udumo lwakhe esiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebefile ngemva kokudutshulwa lokutshaywa ngamasotsha lamapholisa selifike kujumi elilodwa lasithupha 16. Intengo yesinkwa isikhwelile isuka ku-$1.40 yaya ku-$2.50. Nakolunye uhlangothi amafutha ezimota aseqalisile ukusilela ezweni. Kwanele olivalelisayo, muntu ngamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.